ongafanelanga siyekethise yikudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithole idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzini te. Khonokuyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-teleurosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-coda evil ngesikhiwa kumbe i-black coda. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-coda evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Yiyona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho kazithole i-vaccine ye-lumpy skin, kazithole i-vaccine ye-coda evil kumbe umkhuhlane womkhono. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Imkhuhlane ongayivimbela ngokuthi inkomo zakho uzihlabe i-vaccine. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-ultratet kumbe tetracycline kufanele uhlale ulayo eduze ezakuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lo mkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizwele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle? Ngoba siyazi emakhaya abantu badla ngitsho lesifuyo esife sizigulela nje.
Kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye, ngoba imkhuhlane ikhona esuka ezifuyweni isiya ebantwini. Abantu bekhumbula ukuthi i-corona yona lesiphuma kiyo umkhuhlane ovele ezinyamazaneni wagcina ufika kithi ebantwini. So isixwayiso sami ukuthi inkomo eziseleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Kasingengezi uhlupho phezu kolunye. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyishise kunokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle, ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.